So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alipho kanjani izilukandaba holamuke la emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 4 zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende usevize amalunga ekomiti yedalele parliamente ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela idelimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota.
Uma singathatha nje iprovinsi yakithi eMath North, uyabona nje ukuthi indawo eziningi ingcele idwetshwe ngendlela efavor lona iqembu elibusayo.
Abaculi sebesole kakhulu umbiko othi kule mizamo yokuthi umhlabeleli weZim Dancehall uWinky D avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa emsakazweni.
Udaba lolu luzisa ubuhlungu kakhulu nxa sikhangele intsha esemkhakheni wezomculo okukhangelelwe ukuthi ngabe yibo abalimukisa uzulu wonkana ngezehlakalo ezikhona elizweni.
Uhulumende uthi abantwana besikolo abazaqala ukufunda kungelambhadalo kuyona le item ngabezikolo zemaphandleni.
Umkhankaso wethu kakhulu kakhulu nokuthi sithi uhulumende kayenze khonokho akuthengisarani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usevize amalunga ekomiti yedalele parliamente ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela idelimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota. Ikhomishini yezokhetho eZEC yethule umbiko wedelimitation ngeviki edluleyo. Idale lephalamende lingaqeda ukuhluza umbiko wedelimitation, umongameli Emmerson Mnangagwa uzamele ethule ilanga lokhetho. Kodwa abemandla le-CCC bathi uhlelo lwe-delimitation aluqutshwanga ngokusemthethweni. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Zenzo Nkomo ukuze sidingide ngokujulileyo udaba lwe-delimitation.
Yebo kambe, lamaqembu wonke nje ezweni epolitiki kufanele baye nabo ebantwini bakhuthaza abantu ukuthi baregister. Kodwa ke umsebenzi omningi usemahlombe ayo iZEC. Sibe sesisiza ke futhi kokudwetshwa kwabutha kwemngcele. Uma uthanda ukukubukisisa lokhu ngelihlo lepolitiki, uyabona ukuthi ukudwetshwa kwemngcele kudwetshwe kufavor iqembu elibusayo. Ungathi futhi kenxa ukubhekisisa uthi vele lokhu kwadwetshwa liqembu elibusayo, hayi ukuthi kwakusenziwa yiZEC, ungathi kwakusenziwa yiza noPF. Ngoba izindawo eziningi uma singathatha nje iprovinsi yakithi eMath North, uyabona nje ukuthi indawo eziningi ingcele idwetshwe ngendlela efavor lona iqembu elibusayo. Uyilapho okusukela khona ukuthi ngithi mina kufana nokuthi kade kungenziwa iZEC, lokho kade kusenziwa nje liqembu elibusayo. So uma uthanda ukusondelela ke ukucubungula lokho, uyabona ukuthi akukho la esiya khona. 2023 lona ama election izanu yenza ngayo yonke imizamo ukuthi ihle iwine ukhetho ingakayo khethweni. Yilokho esikufundayo ngalokho kwenziwe iZEC ngale delimitation abathi yenziwe okulindele ukuthi iyophasiswa elokhuzana eParliament nangupresident.
Manje ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukuthi iZEC yenze idelimitation efana layo naleyi? Sizathu bani?
Isizathu silula kakhulu. Isizathu siya kulokhu amaqembu kakhulukazi aphikisayo amanye anokukhala ngakho ukuthi iZEC ayizimi akumelanga njengalokhu kuchazwa laphana kumthetho sefu izethi iludlawo olokubamba umlilo isetshenziswa yizano PF sithundubaliswa amehlo sibone ungathi sidila ngezekhi imhlangano ezimele eyombuso kodwa ke iqiniso lilonke sidila ngezano PF izekhi lena uma ubona imsebenzi yayo kukho konke kwenzileyo uma ukubuka ngeso lepolitiki ubona izano kukho konke lokho kade ithi yakwenza ekwenzileyo ngedelimitation njalo izano kuyakuthiwe uma ufuna ukuwina iconference uyiwina ngama credential ukusho ukuthi ukubhalisa kwabantu abazothamela leyo conference kuhle kukunike umphumela wena ozabe udinga ukuthi laba bantu bonke ngabantu abazongivotela na.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo siphatha amandla sebandla leCCC ubexoxa icingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Abaculi sebesole kakhulu iqembu labasakhulayo elikhanya lelobudlelwano lezano PF elizibiza ngokuthi yi-Economic Empowerment Group lona elithi umhlabeleli weZim Dancehall uWinky D kumele avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa elizweni ngoba ekhuthaza uZulu ukuthi avukele uhulumende. Abasakhulayo baleli qembu bethule amazwi la emhlanganweni abawenze lentatheli izindaba eHarare izolo ngemva kokuba uWinky D ethule idlalade lakhe elilengoma elesihloko esithi Dzimba Dzemabwe lapho akhuluma khona ngokuhlupheka kukaZulu ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi lokudilika komnotho. Abanye abahlabeleli bathi okwenziwe ngabatsha laba kulihlazo. Bathi abezombusazwe akumelanga batshele abaculi okokuhlabela. Ibandla leCCC lalo lisole kakhulu abasakhulayo laba lisithi phansi kohulumende walo abahlabeleli bazahlonitshwa njalo bavunyelwe ukuhlabela iloba yini abakufisayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabaculi oyimbongi uBhekani Dube.
Udaba lolu luzisa ubuhlungu kakhulu nxa sikhangele intsha esemkhakheni wezomculo okukhangelelwe ukuthi ngabe yibo abalimukisa uZulu wonkana ngezehlakalo ezikhona elizweni ngoba ngicabanga ukuthi abaculi umsebenzi wabo kuyukuthi balimukise abantu hayi ngeze politiki kuphela kodwa kukho konke okwenzakalayo elizweni sakhile. Abaculi kuwumsebenzi wabo ukuthi bazise abantu ukuthi kwenzakalani elizweni. Akumelanga nje kube lo mculi othatha uhlangothi, kumele nje babe ngabantu abazimeleyo abakhuluma amaqiniso ukuze uZulu wonke ananzelele okwenzakalayo. Lelo liphutha elikhulu kakhulu abalenzile ngoba baziveza ukuthi bangobani. Pho abasekeli bazabathola njani nxa sebevele baziveza ukuthi bona bahamba laluphi uhlangothi.
Wena njengomculi Dube nxa ubona udaba olunje lusenzakala komunye umculi kukuphatha njani nxa ucabanga lawe ngamanye amadlalade mhlawumbe owaqoqayo nxa ucabanga ngelakusasa lakho kwezomculo njengembongi ekhuluma kakhulu ngokwenzakala eZimbabwe?
Mina bengingamkhuthaza umfowethu obe lamagama aqondise kuye abuhlungu ukuthi angapheli amandla akwenzayo kuhle ngokwenzela uZulu akakwenzeli ukuthi athole isinkwa kuphela ngoba esikwenzayo njengabaculi njengezimboni asikwenzeli ilamhlanje kodwa sikwenzela lekusasa labantu. Kusasa abezepolitiki bazakhumisana umlotha kube kuhle. Zona lezi ingoma ezisolwayo lamhlanje zizabe sezidlalwa laba kade besola bengasakhangela. ungakhangela kwabo kuyabe kusitsho khona ukuthi babe lezithukuthuku eziphelele boyenje ngezini.
Ukuyiwa nje kukhetho kuyini ongakukhuthaza abanye abaculi?
Abaculi ngiyafisa ukuthi sibambisane ekukhuthazeni abantu ukuthi bazimele ekuthini bakhethe kumbe babhalisele ukukhetha, abahambe nje bethathe uhlangothi labo ukuze kusasa bengakhali ngalabo bazabe bevotile. Kodwa engingakukhuthaza nje uzulu wonke ukuthi bengatholakali besezindaweni lezi okuthiwa bengayikizo begcine sebelimele, ngoba ukhetho umuntu uyabe yedwa engela muntu ombonayo ukuthi ukhetheni. Ukuhamba emicimbini behlanganyela besiya supporta bebonisa ukuthi basupporta liphi iqembu kuyabenza ukuthi balimale, kuyakwenza ukuthi bazonde bengazuzi ezinye izinto okufanele ngabe bayazizuza. Kanti uzithulela nje usebenzise ingqondo yakho ukuthi mhlazana ukhetho lusikile ngizahamba ngifike ngifake uqa wami laphana, kungabasiza kakhulu.
Lo ke ngubhekani Dube imbongi njalo engumhlabeleli ubexoxa ecingweni lo ngtungamile inkomo Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lo Winky D. Uhulumende uthi abantwana besikolo abazaqala ukufunda kungela mbadalo kuyona le item ngabezikolo zemaphandleni. Echasisa ngaleli nyathelo umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba leChronicle ukuthi ngokuya kwesikhathi abantwana bonke bazafunda kungela mbadalo. Kunjalo nje inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe ikuphe imbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini iTwitter ukubana inxusa uzulu weZimbabwe okuhlanganisela ababalisi abazali labanye ukuzoncedisana labo ekubhikitsheni abakuqoqayo ngolwesihlanu. Bathi umkhankaso lo olendikimba ethi Save Our Education ZW uqakathekile ngoba uzatshengisela uhulumende ukuthi ukungathembeki kwakhe akujabulisi izizalwane zeZimbabwe. Ababalisi bathi bathenjiswa imbadalo engamadola phose angamakhulu amahlanu lengxenye aweMelika i-US $540 ngenyanga ngomnyaka owedluleyo, kodwa lanamuhla leyo mali abakayiboni. Izolo enye njalo inhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ ilobele uhlangothi oluqatsha izisebenzi zikahulumende ole Public Service Commission icela umhlangano lomqatshi izikolo zingakavulwa. Lale inhlanganiso ilezikhalazo ezifanayo. iStudio 7 ixoxele isikhulumeli seArtuz umnumzana Themba kuye Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Lo nyaka sikukhangele sathi thina singayabuthana eHarare siba lenkinga yokuthi sigcina sesilabanye bethu asebebothiwe njengokuthi kathesi silabanye bethu abalitshumi plus thupha 16 ababotshwa last year besiyamelela i-NJMC. Lo nyaka sithe sithi ukutshintsha indlela esisebenza ngayo, amalunga ethu asemkhankasweni onzima kathesi lapha bakhona ukunxusa abantu ukuthi bezobancedisa ukukhuluma ngezinto ezigoqela uhulumende ikakhulu president wabika ukuthi umnyaka lowu education izabe i-free. Kuyinto ayeke yayenzakala emuva le abantu asizange sikulandele. Lo nyaka usekukhulumile imbikitsho wethu okunye sizabe sikhuluma ngakho sifuna ukuthi kugcwalisiswe nguhulumende yi-state funded education, njengoba thina vele si-Arthur sihlala sikhuluma ngayo ukuthi ukuthengiswa imfundo kubi akube kulandele isisekelo sombuso esikhuluma nge-state funded education. Nxa upresident wayekhulumele benzisa njengendlela yokudinga amavoti ukuthi thina umhlaka 9 usesondele. Mhlaka 6 zabe sikhuluma ngakho sikhangelele ukuthi mhlaka 9 akulamntwana ozavuzwa ifees. Ababa abahali abanikezwe iholo labo leliyana elalikhona kungakafiki u 2018 October. Yikho lapho esikhangele khona ukuthi liphosa libe leading way. Nase silapho ke ku 540 US dollars yi 7 zonke. Sesingaqala ukukhuluma ngokuthi iyenelisa yini abantu.
Ngobani elibanxusayo ukuthi babe lani kulo mkhankaso njalo libona ungasiza na kuzikhalazo zenu?
Kwakuqala thina singamalunga e-athuzi inxusa ababayizo esisebenza lapho ngabantu bakuqala. Abesibili abantu esibanxusayo nezinye izisebenzi zikahulumeni ngoba singathi thina khankasela i-540 US dollars asiyifuni singababali zonke. Siyifuna zonke izisebenzi zikahulumeni ze-540 US dollars. Abanye esibanxusayo ngabazali. Lapho singababali singabazali kuthole nzima ngemali yokubhadala ifee, kuthole nzima ngendleko ezidingakalayo esikolo. Ngokunjalo abazali bonke siyabanxusa laphana ukuthi khangelani kuhulumeni lisithembisa ukuthi iyabhadala ifee futhi free education 2023 anaye not free education next year. Kodwa lokhu esiqhubeka sikhokha indleko zesikolo sinxusa wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi akhangele ukuthi uhulumende uyalandela yini akukhulumayo. Umkhankaso wethu kakhulu kakhulu nokuthi futhi uhulumende kayenze khonokho akuthembisa abantu.
Lizakwenza umkhankaso lo lingaphi?
Sikhangelele ukuthi lapho umuntu akhona bayendaweni abangafika bahlangane khona bebaningi. Ngokunjalo iZimbabwe yonke sikhangelele ukuthi ngesikhathi esifanayo kuzabe kulo mdikijona lo abantu bethola amaplacards behamba bekhuluma abanye bezithatha amavideo bekuposta ku-social media. Kodwa physically sikhangelele ukuthi lapho abantu abazabe bekhona baqoqane bayevuthana kwenye indawo bayenze umdikijona lo bona ukuthi uhulumende ureka efithini.
Kule nhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eyababalisi njalo balobe incwadi beyilobela i-Public Service Commission hlabela ngomanye yini?
I-Progressive Teachers Union siyahlangana layo kumbumba yethu yama-union ababalisi i-4Zs. Ngokunjalo esikwaziyo nxa bebhala incwadi ebhale i-Public Service Commission bakhuluma ngendaba yesalari, bakhuluma ngendaba yomholo, bakhuluma nge 540 US dollars. Okuyiyo ingoma esiyihlabelayo lathi.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUZ ebesixoxa laye ecingweni eselubhane. Sizame ukubamba isikhulumeli sesiphathamandla sohlangothi lwe-primary and secondary education ukuzwa ukuthi uhulumende uthini ngalolu daba kodwa samswela. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulojaha oleminyaka yokuzalwa elitshumi lesikhombisa 17 obotshelwe icala lobugebengu bokuntshontsha imali ehlome ngombhobho. Ngelanga le-New Year ujaha lomngane wakhe uSilas Sibanda yena osadingwa ngamapholisa oleminyaka yokuzalwa engu-33 bahlasela omunye umlisa owayezihambela ngenqola yenkomo bamthathela imali engamarandi azinkulungwane ezimbili 2000 rands konke lenqola yakhe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Brazil bezigcwele ezitaladeni zivalelisa umdlali wenguqu owayelodumo uPhele obekwe izolo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Basakazi abahle e-Studio 7 lonke jikelele ngiyalibonga, ngilibingelela, ntifisela umnyaka omutsha nalwesikiwe singene kiwo ukuthi ngakuthiwa lingaqhubeka lisenza lokhu ukuze kuyefika njalo kuma-election. Ake ngiqondise izihlobo zami lezi zonke ezikhona. Kulobaba oqeda kukhuluma ublema amabandla wonke ukuthi umgabe wayengakhanyi, umnankagwa kakhanyi, lo chamisa ngaze angenela yeka kula lutho, but manje uchiye kulenga, uchiye kulenga lapho amubi khona, uchiye kulenga ngazi kuti uthume mbantu ambe efunde ukukhuluma lawe ku politics ambona ngani ka kuqamba ngakuhle akazwa ngokuthi uthini kacace futhi ephindi ngoba nqa esole konke ozoswa lo chamiso wathi umncane ngandla uqale wayefundela u president ukufunda esikola kutsholuto kaqamba ngokuthi kwenzwe njani phela ukuthi abalawo chamiso ezisole la umnanga kwaziswela umgaba ezisole bebuyele ku writing obufunwa nguye ngiyecengizela asithiyeni kathesi ukukhuluma ngomalaki asithiyeni ukukhuluma ngogawula asithiyeni ukukhuluma ngojoseph chuma asiyeni nje konke ukuzinzonke kwakho kusisa indawo lokhu asikhulumeni ukuthi selidumele emansumpeni manje kathesi siya kuma-election izinyanga ezilandayo eseduzeduze kathesi khona asikhulumeni ukuthi madoda asiphopheni siqine senzeni so madoda asiphopheni siqine senzeni so owezanu kathiye ukukhuluma nge-3PC i-3PC kathiye ukutshona ezihlupha ngezanu kasikhulumeni ukuthi siyangaphike kathesi sesigijimela ukuye wina manje nasiyani ilayini yokuwina sikhona sesivane sigijimele tshaya intambo kasibone ukuthi intambo singayitshanqa sikhulume ebantwini sathini lokho kutshona sisolana kuyaloku kusibisela ingqondo emuva le erodisia sicabanga usmith sicabanga umgabe sicabange kathesi umnankagwa sicabanga ubala sifuna ukucabanga umuntu asicabangena unkulunkulu sihambeni phambili ke kathesi sisidonisa sisiye kuqeda indima phela kathesi sokusitshuta indima sisiye kupheleni lalinanziwe ukuthi nxa indima sisiye kupheleni inkomo leyo sesehlwe ukutshibilika sezivoxa singavoqi ke kathesi asibe ni straight senze ukudla nxa sisiye phutha 2023 lo sibone ukuthi hayi iphutha libe kithi kumbele iliphi ibandla libona ukuthi iphutha libe kilo yiliphi ibandla libona ukuthi iphutha libe kilo sithiyeni ukube sikhuluma ngabantu sibisela nemuva sikhuluma egugrawund wegugrawundi uvele kume kulenga kukhona siyakwazi lokho sikulindile asoze kwaphonga uphutha nje mahlayana asiyeni phambili kathesi madoda ngiyabonga ngala mazwi
sakazi omuhle siyabonga umnyaka omutsha linjani hayi siyabonga umnyaka omutsha ka-2023 siyaphila sonke siyabonga siphila inkosi sasigcinile bengicela upawula lami kulo baba lowo ngiphendele lo baba lowo owumanalo futhi izanu izafana nje lokhu zina zozikwanisa ukubusa cha into ekhuluma uyawumana baba ayikho le nto le awuyekela abantu beke bezame okunye okutsha awula bufakazi into ekhulumayo laba abantu akazi beke bephathilise yikela abantu bezame okutsha abantu behlupheka 40 years besembusweni akula nto e-right ekhona inhlupheko yodwa abantu sebabalekela izweni bagcwele ngaphandleni ngapha bayizigebenga babulala abantu besenzile ukuqhubeka bebusa awuyekela ukuwumanela abantu ma kuwukuthi ngowe-MRP awuzangifaka ukufokasa ku-MRP ngiyabonga msakazi
ama-studio seven amahle empingelele abantu bakomthakazi bonke lapha abakhona lapha ngizathanda nje ukuphawula ngale ndoda le ehlala ikhuluma ngebhinga le ukuthi khona izinto ziyenzakala ezinhle khona le thina siziboni bhawami uyabona kuthiwa umister lunga asho lunga kuthiwa umusaka ya musaka sorry umister musaka lo uthi yena imigwaqo isilungisiwe izinto eziningi sezilungisiwe abantu abaziboni ngabona utsho ebhinga mfoto kuhlukanisa ibhinga lezi ndawo yabona hamba kathesi emgoqweni lo usuka elokhuzeni e-ten of le efolosi inyama endlovu rod uzozwedi etsholotsho uyabona uzobona ungakwesitshela izinto esingazizwayo ndoda uyabona ekuseni so yabona uhlukuqale amanga umnyaka uqala kati linjani uvukusiqambela amanga ekuseni la
Studio 7 linjani Studio 7 hayi ingene njalo eminyakeni omutsha abasakazi bethu hayi sithemba lingene kahle kakhulu eminyakeni omutsha hayi lathi sizingenele kahle nje eminyakeni omutsha sithi happy new year hayi siyabonga izindaba Studio 7 siyabonga kakhulu sithi ngali hlale libambe kanjalo mpela siyabonga yana mfazi othanda ukuphawula ngezombusazwe wakithi njengoba nje sesilanda ukhetho nje kathesi hayi laphana kusuze kube lotshintsho lapha utshintsho soze lube khona ezimbabwe laphana masters yathi hayi utshintsho soze lube khona ngokungakhangela iphathi lele ethi funa ukukhipha izanu la ile strategy sezanu PF so ukuthi ungakhipha enye izanu enkulu ufake izanu encane hayi ivela kusuze kube lotshintsho kakhulu ngapha emhlulweni wamandebeleni ngapha kusuze kube lotshintsho ngoba ungakhangela laphana o-vice president owesitiringi wesindebeleni kuzanu kunjalo ku-TPC kunjalo so utshintsho luzaba ngapha bantu bemandebeleni konaphana utshintsho soze lube khona into engalicebisana ukuthi nje izibambelelana kweni iphathi ye-MRP Mthwakazi hayi lapho ngemba utshintsho lungaba khona ngoba nizakwanisa ukuthi lani lizimele ezigabeni zenu lilungisele kokulihluphayo lizimele u-MP ongwenu ukhansila engwenu masithi utitsha usishoneni into akati mfuni ngiqoke u-MP ngikhansila njamkhipha uyaphuma ndifake utitsha wesindebeleni konke amanesi nesipholiseni yonke into kube ngabantu bemthwakazi ye ngaphandle kwalokho hayi sizahlala sikhala sihlala sikhala sithi ye siyabangilo siyabangilo vile kubanjulwa kukhona akufuze kuphele lapha eZimbabwe as long as ANPF le TCC zihamba isitashe esilawo se 1979 grand plan le quadruple ACTC siyabonga
sanibona abantu bakithi kanjani ngezindawo siyabona okwenzakalela izweni lakithi buka kumanje abantu lawa bezanupf abanicabaniwe uthiwe kamanje sikhuluma kadlula ezikhundla ezingu-3 ehedwa kodwa intsha kayisebenzi kodwa yena unezikhundla ezingu-3 zonke engazifundelanga engazazi konke kulaka yaziyo even i-1 into ayaziyo nje ukubulala abantu kuphela unezikhundla ezingu-3 kodwa intsha kayisebenzi mfilo bani enjalo ebantwini ithi ngenza ngcono kakhulu kulothiweni kakhulu and ezikhundla ezizavele kumele kuqhathwe abantu bengeni ezikhundleni not ukuthi yena abe bhode yonke indawo and into izisa ubuhlungu kafundanga kayazi lutho lwa umuntu lwa ayi kodwa izisa ubuhlungu lento ezenkelezweni izisa usizi impela kakhulu intsha kayisebenzi ifuna iphuza utshwala sebeze begcine begama bethonisa izinto zabantu ngendlela ukuthi umsebenzi kawukho kodwa kozokhulu lalabogogo babambe imisebenzi ngadabuzi kathi why be-selfish kangaka abantu bezanupf why be-selfish ngale ndlela leli sebebhugile abaphuma ezikhundleni manje abanancedo lapho bagugile baphelile abantu
lonke bantu bayethi abahle mazimbabwe umnyaka omutsha zihlobo zami lonke ungakhathalakeli ukuthi umbani ungenjani hayi siyabonga wonke okubi lo kuhle esikuzwayo hayi kuhle shemje okungumnyaka okuya ekhethweni okukhuluma angeke kusize ndawo ukusola angeke kusize ndawo but okungasiza abantu ngu-x ivoti lakho kuphela yinini zosiza angicabangi ukuthi kutshaywa kwabantu kube betshaywa izano kungabatshintsha ukuthi igcine ivotele izano hayi so isibengarobhanga ekhethweni ungabonakala abantu bevotele izano ushuthi bayithanda avotela abantu bevotele isisitini ushuthi bayithanda abona abantu bevotele isaphu ushuthi bayithanda but okungeke kumangaze ukuthi mhlawumbe ubone amaqembu afana nayo i-CCC kumbe i-MRP ekhula ngoba alabalandeli abancane so into elandelwa kakhulu ngabantu abatsha into ele-development iyadevelopha kakhulu but la alandelwa ngabantu abadala singabona sehla kuphela angeke kusimangaze futhi ngoba abantu abadala liyakwazi ukuthi sihamba leyo siphongoka abatsha kodwa libe besanda yikho ongawenza amacebo nala ephakama hayi ozabe winile kumbe ozabe ikhampani kahle uzowina kodwa hayi sibafisela ukuthi isebenze kahle kuphela ukuthuthukisa izwe lakithi into futhi engancedi izwe lakithi ukuthi singabandlululani ngomhlobo yikho kungeke kusize ndawo esikubonileyo kusenzakala e-South Africa khona yikho okufanelayo ukuthi laba ababusi bakithi balandela khona lanxa i-South Africa nayo kodwa isebesigabeni ukuthi ubuhlobo bebangenelela kodwa-ke ukubusa kwabo kube ngconywana sonke lesi sikhathi laba-president amathathu adlulileyo abuse ngcono kulalo khona okwamanje ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amalunga ebandla lama-Republicans adabukene phakathi ngesikhathi sokhetho lokudinga usomlomo wedalele the House okubangele ukuthi ofuna lesi sikhundla umnumzana Kevin McCarthy engasitholi. Kwenziwe ukhetho kathathu uMcCarthy elokhu esehluleka ukuthola amavoti eneleyo ukuthi abe ngusomlomo. Lolu khetho luzaqhubeka lamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende usebize amalunga ekomiti yedalele ephalamende ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela i-delimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota. Abaculi sebesole kakhulu imbiko ethi kule mizamo yokuthi umhlabeleli we-Zim Dancehall uWinky D avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa emsakazweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.